Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuva lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kalibonani, kalibonani muli eZimbabwe. Linjani? Ya, ngithi zwili izolo laphana likhuluma ngendaba ka-Obadiah Moyo, indaba ye-corruption. I-corruption isibulele ilizwe leZimbabwe. Kungezwa kuthiwa kulamazwe a-corrupt, akula lizwe elile-corruption njengelizwe leZimbabwe. Nxa kuyikubopha kumele kuqala ukubothwa yena umnangagongokwakhe, ngoba abadala bathi inhlanzi iqala ukubola ekhanda. Lingakhangela indaba kaMoyo ethenda isukela emulini kababa uMgaka. Oh, nyalixwayisa abantwana beZimbabwe lonke lilaleleyo ngalesi sikhathi, nxa likhetha ubukhokheli, khangelana sivulena amehlo sibone. UMnangagwa wakhipha uMgaka esithi umkhuphela amasela esemgombolozele. Semubantu abasebegombolozele uMgaka yibo sebehambe bayagomba uMnangagwa futhi, and bane-corruption edlula ekaMgaka. Oh, bantwana beZimbabwe, sahlupheka thina elizweni leZimbabwe, asazi ukuthi singenza njani. Kodwa nyalicela amahlabezulu, nyalicela bantwana besilobela, bantwana beZimbabwe yonke, vulana amehlo ngasisiye emavotini 2023. Asikhiphenini idoti le ekhona ekhokhelwa ubaba uMnangagwa, sifake ubaba uChamisa MTC Alliance phambili. MTC Alliance Chamisa chethechethe ngumpofu lwana okhulumayo ukhona phana esilobela, yikho ngikhuluma ngkhona.
Ngiyabingelela nami ku Studio 7, ngibingelela bonke abasakazi be Studio 7. Kodwa nginamazwi amaningi nje, just ngizama ukuqondisa abantu bakithi, abantu basesindebeleni, ukuthi kungani belahleka bevotelana namashona uze sebemela uMakhuphe, sebesithi yey uMakhuphe ngumthengisi, yey uMakhuphe usejoin izanu sesithengisa. Akukho ukuthengisa, akula nto njalo ukuthi uyathengisa. UMakhuphe uzama ukuqoqa isizwe sikamthwakazi ukuthi sibe ndawonye. Manje abantu bakithi angazi ukuthi izanu le bayizwani, bayithanda okubi, vele abafuna ukuzwa lutho nje ngezanu. Abayekele abantu bezanu, abantu bezanu ngababulali, babulala isizwe esiningi sikamthwakazi. Ababoni ngani, kuyini okubehlulayo ukuthi bakunanzelele konke kunalokhu ukuthi yeyi laba abantu laba basiqeda abafowethu nabodadewethu bafa bebulawa izanu. Stili nalamhlanje lokho ebenamathele kuyizanu le, angazi ukuthi izanu yabadlisana. Hhayi, okhulumayo inolingwenya, msaleni kahle.
Libingelela yonke inzalo yeZimbabwe kanye labasakazi bami oGibbs Dube labo bonke nje abaka Studio 7. Lina eliseBotswana, eliseSouth Africa, ngiyalixwayisa bakithi sihlobo zami, singabalekini kuma-quarantine centers ngoba impilo. Okwenzakalayo ukuthi nxa ubaleka uhamba uhlanyela, nxa sithi utholakale ulegcikwane lela, uhamba uhlanyela yonke indawo ubulala. Useyafika ekhaya ufika ubulala futhi abanye bakho. So okuqakathekileyo sihlobo zami, asemukeleni isimo sona leso esiyiso sona. Nxa ubanjiwe ungena ku-quarantine, u-quarantine lawe, uzaphuma uyaphepha kulesi sifo ngoba umlimi ukhona. Hathi uhamba uspreada everywhere, usanikeza labantwana abangela macala, kakhulu kakhulu kulaba abasuke eButswana ne-South Africa. Please, 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 lingabaleki. Yemukelani isimo yiso sikhona ngalesi sikhathi, ngalezi nsuku futhi.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7. Nampo ke siyababona abantu lapho phela bayatshengisela phela everyday lapho amanesi nampo bayatshengisela phela. Kababotshwe phela labo sibabone bebotshwe phela njengomama laba be-MTC ababotshwa ngenxa yokutshengisela phela. Kanti uhamba njani vele, awuziseki phela ukuthi kuyini ohambayo. Abantu laba bayatageta abantu be-MTC uhamba njani vele. Izanu vele kayiphume vele, asiyifuni vele. Hawu.
Bobe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.